uAlfred Tavoluka silahlekelwe izimbabwe lahlekelwe iSouthern Africa ilahlekelwe njalo bonke abantu abakule izintathelo zindaba emhlabeni wonke bebemazi balahlekelwe likhosikazi lalizimisele ikhosikazi lalilolwazi ikhosikazi elatshengisele ukubana ke ezokusakaza kasizokuthi zifundelwe kodwa ke lithalenta elisegazini oluphiwe nguNkulunkulu yikho lokho ayelakho ke uAlfred Tavoluka eyintombi ke ezisayo yikho nje wambona waba-ke ngokuqala ukungena eMzantsi Afrika umuntu onsundu ukubana-ke abalekeza indaba zesilungu kwithelevishini yabelungu.
Ye, siyazi ukuthi abaningi ababemthanda abanye babefisela sibele ukuthi babe njengaye. Ungathini nxa sikhangela ukuthi wayeyi-inspiration ngesilungu ebantwini?
U-Alfred Tavoluka njengokwazi Chris ebe ngumuntu onguye singathi ke ebengabi ngomunye umuntu ebethola ke ukuthi ke abusiseke enguye engazama ukuzifanisa labantu base-America oChris angazama ukuzifanisa labantu base-Englandi kodwa ezibalela ke engu-Alfred Tavoluka njalo ke kulaba batha nxaba ke bambukela bazibonela ubana ke beyintombazane ezimisele njani.
Ubona ngani ukhona yini omunye simeni sakhe esokubana abasakhulayo bamemukele bakhule labo benjengayo?
Kulelela kithi ezimbabwe siyaqambela amanga kulalutho uyabukela ke ithelevishini yakhona ke uhluvaleke lawo amehlo uzosuthunukale kubukeleni emehlweni abantu bakhona bazama ukuzenza abanye uyakwazi ningumsa ukuthintsha isilungu sabo bazenzela ngani kuthiwa yi-American is British kukanti kuyabehlula abasibo abafundiswanga kahle ke Chris ezimbabwe kwakathesi hayi akulalutho akulothembisayo ingazi laba sezikolweni abasilalele ngalesi sikhathi abafundayo kodwa nje sikuthela esithanda ukubathela khona ukuthi ekusakazeni kumbe kubana-ke ube ngumbali wezindaba kumele ube nguwe isimo sakho ube nguwe ngoba wakho kumbe ngubhethi kumbe ungugele ube ngugele ungazama uba ngusofaya.